Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngiphakathele abayithi Maricopa County Arizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisupporta indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademocrats lo wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans namuhla bakhankasela ukhetho beseMilwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabakacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sokuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokho okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwele Melika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona DVT ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esengunanzelele ngokhetho lweMelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County Arizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho kuyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle, engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithola amakhompyutha, ithola ama-systems okutabuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual, ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu, bayatabuleta njengemtshina information yakhona yonke kusenzakala, uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi njalo. Abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngubonile lami e-Arizona State University, ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyinongawufundwa izeki ukhetho lwelo?
abangakufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i-election ngama numbers next election ukuthi ama number ona la sinyakwazi ukuthola yini kathesi asithi awukhotho oluphelileyo nyakwazi ukuthola yini kathesi ngiwatholanga so inginazelele lapha ukuthi kona i-transparency speak abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingakuyela kumbe kwe 4 years ago ngo-2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngaphe ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula
kodwa sayisizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha
ye bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunanzeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana kumbe 4-5 times lo Kamala like maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke improve ziyaphambili so nxa kule kube lo hlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa ukuthenga ama tabulation machines amanje ngizalinika iexample ukuthi kona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer abo overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethenga abanye ama printer sebekhangela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelaye ngo 4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu kube lonke lukhula lu improve lusiyaphambili kungabi lonke ukukhuluma into eyodwa njoko njalo nje after every election
lo ngumnumzana Nkosi Khona DVT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlama ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulaba sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama-Republicans. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris. USpanda usungula lingxoxo.
Vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona i-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelela ukuthi uze usuke khonapho. Khonoko ngiyamthandela khonoko kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi indoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswana ikakhulukazi ngodaba lolu lweRussia le Ukraine. Ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi ulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi ze-Middle East so khonoko nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu. Lo mama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhaladi lakithini kumbe likhaladi lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo. So ngalokho esebandleni leneli futhi elika-Joe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hayi mina leyo nto angizwisisi leyo.
Mhm. Baba Mlalazi uyamuzwa uthini lapha ke ubaba Spanda akungene khonapho baba Mlalazi.
Yeah, ngiyamuzwa ubaba Spanda uthando lwakhe ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans are representing. Sikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube lama-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona u-Donald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesole kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi undoda kalungelanga ipower including abantu ade bekwa administration yakhe Now, tinage esi vumelana lohlelo lwama Democrats. UKamala Harris aso muntu omutsha ku system ye government. Uke waba involved in the states as a prosecutor, useve involved kakhulu as the vice president. Now, kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esikuyo umhlaba wonke. When amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona, siyabona ama economies are not functioning, but ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies, ama allies abo in the name of Israel, ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Then umuntu ozaba le rhetoric ukuthi kufanele impi ime sizayimisa by Hugo Crook. Sikhumbula last election uDonald Trump ayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that, when there was a suspicion ye interference njalo uTrump ngabantu abangathatha ukudliwa kumbe ukuluza, like lisabona udlame olwaba khona after ukuluza kuka Trump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire and nothing else about America and the world.
Ubabulalaza ukuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi ukwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumeni omutsha. Pho ke wena unxa kunjalo umthandelani njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama Republicans ngena khona baba.
Angizwisisi nxa kungathiwa khona ubaba Trump kazwisiseki ukuthi wenza ngani, ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama campaigns akhe, ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa, ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siya campaigna khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina ebese mbuya kokwami njengana ngijile ukuthi mina ngumthandela khona oku ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sesigangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe, ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo, mbone ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngokuyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena. Uyabona nawo kungela muntu okumele umesabe. So ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi umphendule khonapho ke ubaba Sibanda uhle ugqiba uhlelo.
Baba Sibanda, ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana acho lokho akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America. Sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden. And yibona abantu abaqhubekayo, ungalalela le message yakhe kuma-campaigns. Ngumuntu ospreada i-hate against labo abababiza bethi ngama-foreigners, against Mexicans and others, and ngumuntu oblama abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society. Le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i-responsibility, emazweni anjengabo-South Africa. Siyazi kulamanye ama-political parties ablama abanye abantu ngama-social ills that are there. For instance, gun violence. Gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa bona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spreader i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba kubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akhomthileyo njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i-vote buying egcekeni kuthiwe sizanikeza abantu imali engaka, okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi I vote buying. Unfortunately mbone ngani khono ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu baza ku reject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans. Le tonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana eleBotswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu umanyano wamabandla aphikisayo oye Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
IPDP yilolodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuse kweleBrithani ngomnyaka ka-1966 kodwa kukhanya umbuso walo usungachabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini noma nje enye impumela ebangakayithulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bekhandelwe ukuthi inqobe kundawo ezingamashumi amahlanu ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okujo ilakho kwengeza ihlalo zayo ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingamachumi amathathu lanye i31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye liphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona edlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphendla mbijana shala bokufika i-opposition ingathatha umbuso ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabopha amafindo lapha lalaphana nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana especially kwabokuza ingasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi ngoba iningi leyethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kweleBotswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othaba eZimbabwe bangene besebenzisa isithupha kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana mkhululi moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi ukhetho lohle kakhulu lapha eBotswana kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemsebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID. I-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singela mali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana e-Independent Electoral Commission ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso ebandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigathi Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe elamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika lezakwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Qatar. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Imuli yakwaMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebengxuse ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerard Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlela eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume wenduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshonweni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwa khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Ngiyenje mina ngedwa ngiyasikhula, bangaka abangasoliyo bangaba khona, anjonge ukuthi liphakamise izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza weqa. Kimbi ramu jana mapofule ya isinambala. Kirea urikiwili anifungi. Niyabo nganga kulumika kulu.
Omgano endune choni leyo. Induna usta uzo ebed bridge. Utilaga zisiz. Indelo mune waka kambe ngayo.
Muntu vele waisale jovial. Faga ma jokes. Kakulu. So even ufa wake. I believe given kates. Ukuthi wahamba njani. Story is corner. Into zangkona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo uthi ingabanga isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha namhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu aphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi le-Dorpan Ranch elisezandleni se-Kwana Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna engumngane wakhe isithi kunyanga ezintathu edluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale. Kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yikuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagwalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombe zimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, leVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini beinternet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ababelima uchinda egokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alenzuzo ephose ifane laleyo etholakala ekulimeni uchinda. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Abalimi lapha basesigabeni sikagumire methe egokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukulima uchinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende e-Cotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uchinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abanengi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile okuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Ngijayela ukuthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela egogwe ngale bakhona abantu abama abahlala egogwe labo bayabe bethengisa bengithumele okuncane ngiphila bengithumele okuncane ngiphila.
Banengi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Ibhizinisi langikhona ngibona ngani li-right ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singamalima so angayenza kuhle, sihamba siyathengisa sesithola imali. Zincede izimo le abantu ahamba ngaphi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kasilimele amakhabe ngokuba amakhabe ibhizinisi elingani lingcono kule khothoni. Ngokuba ikhothoni yakwanisa liphuwa imali khonapho, manje amakhabe liyaphuwa imali khonapho. Uncedo, siyasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokusprayer lo muthi wangikhona lazi iintanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulumele Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi, bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektar kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola emelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembani Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe, it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inoni kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le factory eyenza i-processing eduzane labantu abakhona, kube le market edingiweyo ukuthi nxa besenza imakethe abazabe zisenza ama-products akhona ayanga. Ukuthi i-product e-water lemon-based drink, kumbe bayenza i-jam. I-processing ekwabe kuyi-value addition to ama-water lemon ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Methe abathi loba amakhabe ele mali enhle kabasoze beyekele ukulima uchinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinkomo lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare.